Zikhasana nganjongonye zingamashumi amathathu lane izakhamizi lezo zaphuma lombono lo kumnyaka ophelileyo kulandela ukungenela kohlangothi olubona ngokwelula kwengalo olwe-United States Agency for International Development lusebenzisana lenhlanganiso yemalemaloko lapho abahlala khona babona kumqoka ukusungula uhlelo lokuhlenga izifuyo endlaleni lasemkhuhlaneni. Suphumelelisiwe lumbono iqembu leli lazibizwa ngokuthi yihlanganale Livestock and Dairy Pilot Group qede bafundiswa ngokufuya okulenzuzo. Okukomithi yochago unkosikazi Sikhokhele Moyo uchasisa ngosekubunjiwe.
Sikhayela ukuthi i-100cc liters siyenze amasi. Then i-4 days lezi phakathi kweviki sikhangelela ukuthi sithengise i-fresh ngoba e-Victoria Falls bafuna i-65 liters yamasi. Njalo thina uchago esizalikhupha ku-150 liters yi-40 liters yilo esilale esizasupplya maybe 3 houses. Epheka izitshwala.
Lokhu kuvezwe kumbukiso wokuhanjelwe zinhlanganiso lezi kunsukwana ezidluleyo kanye le-Cultivating New Frontiers in Agriculture. Okukomithi yebona ngezokuthengisa umnumzana Musa Ndlovu uveze ukuba le ntengo yezifuyo zabo sikhwelile njalo kulandela ukusungulwa kohlelo lolu.
Emuva le sesithengisa imbuzi ngabo $30 and then sesithe sathwitha sazinika imithi sazididisa sesokusenza ukuthi sesithengisa $35 kusiya ku-$40.
Okukomithi yokudla kwezifuyo lezi unkosikazi Onesia Ngwenya uthi balima utshani obehlukeneyo obugoqela idolichos lab labo kanye lesanhembu amazimba amahlanga lokunye kade bechayele izifuyo lezi.
Amahlanga awumumbu lasicela ukuthi lingawakhiphi esephelile ihlanga selisiwa lothi kodwa akhipheni esaselobuchukela elisaseleweight.
UMangwenya uthi okwamanje balephupho lokuthenga uhlobo lwenkunzi ezaba ngeqembu bethenge njalo isigayo sokulungisa ukudla kwezifuyo. Ongundunankulu wenhlanganiso yemalimaloko umnumzana Dominic Graham uthi lezi ngezinye zenhlelo abaphezu kwazo esabelweni semathebheleleni North ngenhloso yokusiza izakhamizi.
We focus more on strengths and opportunities than we do on problems and challenges in the
trade. Lezakhamizi siphume lendlela ababona zingabasiza ukuthuthukisa impilo zabo ezigabeni. Okwamanje uhlupho olwandileyo kulesi sabelo ngolwamanzi sesizamile ukulungisa izibhorane, ukugebha imigodi kanye lokwakha amadamu kwezinye indawo ukuze abantu basizakale.
Ukhansila wekaChechethe umnumzana Givenia Gail Moyo uthi kulusizi ukuba ezinye izakhamizi kazela njukuntshu yalentuthuko ekhuthaza abantu ukuthi umkhuhlane wokuphiwa nje kufuze bewenqabe.
Asisukumeni njengabomama behlanganani so sihambe imalimalokhu izasithola sibutheni then yona isifika ichasa abantu ezangathola kanjani bekugaso.
Uhlangothi lwemelika lolu luyasiza njalo abantwana abaleminyaka emibili kusiya phansi kanye nabo mama abazithweleyo ngokubaholisa nyanga zonke ilambazi ngenhloso yokwehlisa ukufuba ebantwaneni ngesimo sendlala kulesi sabelo kuzigaba zonke. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise-Wange ngingunokuthaba Dlamini.